lesenzo zona ngokwazo ilungile. Thina ngesikhathi sethu sasizenza i-extra lesson kodwa sizenzela ukusiza abantwana singazenzeli ukusiza thina. Okubi ngabanye otitshala lamhla ukuthi i-extra lessons leziyana zenzelwa ukuthi bazuze imali. Thina ubutitshala bethu babungokuthi sithanda abantwana, sithanda ukuthi abantwana baphumelele, bese sizinikela ukuba ngutitsha bakithi kulokuzinikela okuningi. Umuntu ngutitsha sonke isikhathi, akula sikhathi lapho angasutitsha khona. Sikubona kuyindlela yokumitha abantwana imfundo emaklasini besenzela ukuthi bazakuya zuza imali ngakho. Abaswela ukusizwa kodwa bengelamali ke bona-ke sebethini ukuthi sebengomlahlwa phela. Thina abanye sikubona ukuthi okwakhathesi sekunzima ukuthi sikhuthaze i-extra lessons nxa kubhadalwa. Ngakuthi wabenza njengesasikwenza thina kungabhadalwa. Angasithi nabatitsha abalokutitsha ezinhlizweni zabo.
Ugwalo le-new curriculum lona-ke kukhona okuhle ngalo yini?
Kwathi kuphuma umnumzana Lokora abantu batshaya izandla, abantu badanile lo omutsha esesithena akuntshintshi ngingaqhubeki njalo. Yonke into ilobuhle lobubi. Ugwalo lolu lwezifundo lulakho okuhle. Kodwa okunye nje kusuka kube lula kuphephuke lo moya abantwana bazongabe besajula ezifundweni. Okunye sibili kwenza amatitsha babambe lapha babambe lapha babambe lapha angabe sajula ekufundiseni abantwana ngoba usethatha lokhuyana athathe lokhuyana. Kusuka kube kunengi kakhulu sebethwalisa abantwana nzima. Amatitsha phela kazisakhulumi abasayela sikhathi sokuphefumula.